lokho kwethule emhlanganweni owenzelwe eHarare okuhlaziya ngale ibhajethi ngumlawuli wedale lePhalamende umnumzana Jacob Mudenda. Kodwa uzulu jikelele lengcitshi zezenotho zithi lesisilinganiso siyahlupha ukufinyelela ngoba uhulumende evele engelamali ngokwakhe njalo engenelisi ukulungisisa indleko zakhe eqakathekisa ukugcina amandla akhe ikakhulu kwezomvikela. Dokotela wezempilakahle umnumzana Nkosilathi Shumba uthi uhulumende kumele asebenze lenhlanganiso ezizimeleyo njengoba engeke enelisa ukuthola imali le kubhajethi.
I-15% eZimbabwe ngani iyahlupha. Ngibona njengani amadona amaningi banemali kodwa baphonga ukungena nje. Eyinye imali yangkhona kuzangena ama-companies njengomimosa labo ngani banemali.
Ingcitshi yezombusazwe umnumzana Pride Mkhono uthe uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa usehle watshengisa ukuthi akalani lokunakekela uZulu kodwa ekhangele ukuthabisa abebutho abamabhizimusi labalimayo.
Ngakhangela uhulumende kaPresident Mnangagwa aso uhulumende olokunaka kakhulu ngempila kahle yabantu ngemfundo yabo ngani ngingazinye izinto esingathi ngama social services. Sibona engumuntu onaka kakhulu ukuthi ethabise amabhizimisi labafuna ukwenza into zokwemba inothethe ephansi labalimayo.
Uphinde wathi uhulumende kumele alungisise lokhu ngoba impila kahle kaZulu kumele iqhakathekiswe ukudlula konke unhlelo zonke ezihlaziwa ngabezombusazwe. Omunye njalo ofundisa ngezempila kahle kwesinye isibhedlela eHarare umnumzana Petros Ncube uthe umnumzana Mdenda uzama ukuvala uZulu ngokwenza angani uhulumende weZANU-PF uthanda abantu.
Masikhangele thina sibone ukuthi i-government i-serious ngokuziportraya anthu angabantu abathanda abantu. Into abayenzayo ngeyoportray image yabo ngani ngabantu abathanda abantu.
Omela ikhomishini yezempilakahle edale ePhalamende unkosikazi Ruth Labode uthe iPhalamende iyajabuliswa yilokhu okushiwo ngumdenda kodwa uthe izibhedlela kumele zehlise inani lezisebenzi ezingelani lokwelashwa kwabantu.
Mathabezulu uspeaker lapha uthena ngabe imali eya esibhedlela ingezelele kubudget lebuyayo. Lathi siyakusupporta kakhulu ngoba abantu bathwele nzima. Abantu bangena ezibhedlela baphiwa ama-prescription, hambe thengi uhali, hambe thengi imithi, yonke into iyathengwa. So thina ngokwethu sibili njengekomiti yami mina njengo-chair ngithi lokhu siyakuthabela kakhulu ukuthi ngabe siyafika ku-15% lekhulunywa eyabhuja. Kodwa kakhulu futhi kasikhangeleni ukuthi sisebenza njani ezibhedlela la. Ezibhedlela lapha kulama-board ahola imali isibhedlela singaso company ibhodi ngeyani uchief executive ngowani konke lokhu akuhambe kusenze ukuthi izimali lezi ziyencedisa izigulane.
Uhulumende weZimbabwe waloba igama lakhe kusivumelwano esenziwa emhlanganweni wamazi awezekazi le-Afrika jikelele owenziwa e-Abuja kwele-Nigeria ngomnyaka ka-2000 ese-Abuja declaration esithi isilinganiso se-15% yemali yebhajethi yomnyaka kumele ibekwe eceleni isetshenziswa kungatsha zempilakahle. Lonyaka lolu gatsha lwabelwe izigidi ezedlula kancane amadola 408 million okuyimali incishi ezithi incinyane kakhulu ngoba izibhedlela lezinye inhlangothi ezingaphansi kwalolu gatsha zifuna imali le ukuze ugatsha lolu lubuyele ekusebenzeni kuhle. Ngimele i-Studio 7 ngiseHarare, ngingu-Gibson Pepe.